Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngobudlelwano bemelika lamazwe e-Afrika umnumzana Chris Smith uthi ilizwe lakhe likhathazekile kakhulu ngokulwisana phakathi kwamabandla aphikisayo ikakhulu ibandla le-MDC eliqhubeka lihlephuka. USmith wethule amazwi la ngeviki edluleyo ekhuluma ngemva komhlangano obuhlaziya ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leMelika. Uthe kuqakathekile ukuthi amabandla aphikisayo ebambane ekhulume ngazwilinye emizameni yokulwela umbuso okhululekileyo. Amazwi akhe agcizelelwe nguDr. Brilliant Mhlanga yena othi akulalutho amabandla aphikisayo angalwenza luphumelele nxa edabukene ngendlela ayiyo kathesi.
Amazwi langa wona wodwa nxa wahlolisisa abika into ezimbili. Okokuqala liqiniso ukuthi ukudabukana phakathi kwabantu be-opposition eZimbabwe kuvisela muva uhambo kade solwenziwa abantu bezama ukuthi balwisane lohulumende wezanu lo esibona esona kangaka elizweni. Besokusitho kwesibili sizibuza ukuthi ukukhala kwe-America kangaka ikhala izikhipha inyembezi ezingaka ukuthi kubisela muva i-opposition le-democratic process. Kubangelwa yikuyini ngesilungu singathi what is in it for ama-Americans, because iqiniso likhona ukuthi besicabanga ukuthi phela amaZimbabwezi lawo wena lawo abumba amabandla ahlukeneyo alama-democratic rights abo ukuthi bangehlukana ngembono. Babumbe elinye ibandla angehlukana lomunye labo lami nginje ngile right yami to form my own political party.
Sibuze uMhlanga ukuthi khona ukudabula amabandla aphikisayo kuyini?
Kulento ezimbili. Okokuqala ikuthi kugcwele ubugovu elizweni laseZimbabwe, wonke umuntu sowakuthatha njengokuthi yona leyinto okuthiwa yi-democratic process ivele siyi-democratic industry iletha imali ungavele ukuthi umgabe lilema kusasuvu kule mali eningi oyinikwa i-America la wonke amazwe e-West. Ngokokuqala. Okwesibili kubangelwa ukuthi vele i-culture yabantu baseZimbabwe i-culture ukuthi abakwazi ukusebenzelana.
Enye ingcwethi kwezombusazwe njalo engumsekeli webandla leZANU-PF umnumzana Morris Ngwenya uthi okuhluphayo nge-MDC yikuthi libandla lezikhothamathe yikho nje bedlephana ngoba kabazicabangeli.
Lokhu kutshengisela sekonaukuthi abantu beZimbabwe sebelazi iqiniso lokubana imibono eyaphetheya ikakhulu entshonalanga ikakhulu e-America yiyo ediliza ilizwe leli leZimbabwe, ngakho kabayiseke yikho abaningi bakhona sebetshiyana layo i-opposition yona leyo amabandla ona lawo vele sokusele zona inkokheli zemuli zabo kuphela.
Imizamo yokumanyanisa amacele e-MDC esikhathini esedluleyo ngaphambilini kokhetho yehlule. Njalo ukhetho luka-2018 lusondela nje, akula themba lokuthi amacele aleli bandla lamanye amabandla aphikisayo engabambana angene kukhetho engumanyana oqinileyo olakho ukususa ibandla leZANU-PF embusweni. Ngimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington nginguNtungamile Nkomo.